sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 4 Mpalakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi ilizwe seliphakathi kwezinga lokuhlaselwa njalo ligciwane le-coronavirus i-fourth wave ngoba inani lababanjwa leli gciwane seliqonga mihla ngemihla. Abalandeli bebandla le-ZANU-PF koBulawayo babikwa sebehluthune njalo indawo zokuthengisela izithelo nemibhida behlawulisa abafuna ukuthengisela kuzo amadola amabili eMelika.
Ngoba kwakathesi sinanzelela ukuthi abantu abathengisa lapha nabezana uPF kodwa and so kukhanya ukuthi kulobandlululo
bekuphithizela namuhla emadolobheni elizwe ngoba izisebenzi zikahulumende zize zathola iholo lebonus ngedola leMelika.
Ngakho ukuthi ngithathe lezo mali benikwe ama-$140 lama-$240 esiwabonayo lawa hhayi kutshontshelwa lokhu.
Kuliphuma le ndaba silengxoxo lengcwethi kwezolwazi lwe-analytical chemistry umnumzana Bangi Malaba. Sihlaziya umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus othiwa i-Omicron.
I-Omicron nxa kuthiwa ama-symptoms ayo azitshengisele kangako mina kwangethusa mina kundiduzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uthi ilizwe seliphakathi kwezinga lokuhlaselwa njalo ligciwane le-coronavirus i-fourth wave ngoba inani lababanjwa leli gciwane seliqonga mihla ngemihla. Ugatsha lwezempilakahle solwethula amanani abantu ababanjwa yileli gciwane abedlula inkulungwane ngelanga linye. Izolo kulabedlula inkulungwane 1062 abatholakale belegciwane leli. Abangamachumi amathathu lanhlanu 35 ngabalithole ezikolo. Inani labahlatshwa ijekiseni yakuqala lilokhu liphansi. Izolo kuhlatshwe abayinkulungwane ezilichumi lane 14,758. Izolo uhulumende wazise ukuba umhlobo wegciwane leli ocatshangelwa ukuthi umemetheka lula we-Omicron usukhona elizweni. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu umlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma lentathele izindaba, umsekeli womphathi ntambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uthe uzulu sokumele aqaphele ngoba lokhu sokukhomba ukuba i-COVID-19 isisiza ngolaka njalo leli nani lingaqansa ikakhulu khathesi sesingena kukhefu lekhisimusi. Uthe ukutholakala kohlobo lwe-Omicron kuveza ukuba sekungaba lesibanga sesini loba i-fourth wave nxa uhulumende lozulu bengabambananga ukulwisana lobhubhane lolu.
From the outbreak that we detected from Mashingo Teachers College and the under 70 soccer team, we took 20 samples from the college and 22.
Sithole ukuba ebantwini abahlole bevela eMashingo Teachers College abadlali benguqu bonke balomhlobo we-Omicron we-COVID-19 abanye njalo abayisikhombisa abatholakale belawo lomkhuhlane.
From the National Microbiology Reference Laboratory NMRL also tested positive for the Omicron.
Uqhubeke esithi kumele abantu beZimbabwe bengameleli ukuvalelwa ezindlini kodwa bazinikele ukulandela iziqondiso ze-World Health Organization WHO bengabanjwanga ngamandla ukwenza njalo. Uphinde waveza ukuba abantu abavela kwamanye amazwe sebevunyelwa ukuba bahlale ezindlini zabo bengahlangani labanye ku-quarantine.
Returning residents and visitors who have been outside the country for more than 14 days found to be PCR negative.
Labo abavela phandle kwelizwe bazavunyelwa ukuba bahlale ezindlini zabo. Labo abazahlala ezindlini zabo baza kwenza njalo nxa sesibonile indawo abazahlala kuzo.
At their own cost. While those that
been outside the country for a period less than 14 days may be allowed to quarantine.
Ingcishi wezempilakahle owake waba ngumphathintambo wezempilakahle kuhulumende womanyano umnumzana Henry Matsorere uthe uzulu weZimbabwe kumele achiyane lomkhuba wokungalandeli iziqondiso ze-WHO.
This really calls for all citizens to take more precaution.
Sekumele uzulu wonke azivikele kumkhuhlane we-COVID-19. Kufuze umuntu wonke ageze izandla singaminyani njalo sizame ukungabuthani isikhathi sonke.
You know, the issue of hand washing with soap and water, the issue of using sanitizer as when there is no soap and water.
Umhlobo weOmicron umkhakha weCOVID-19 olokungakazisiseki ukuthi usabalala ngesiqhubu esingakanani kodwa usesatshelwa ukuba ulolaka ukwedlula yonke imikhakha ethe yaba khona njalo usenelisa ukuziphendula satshe kungabilula ukuthi ulwiswe ngamasosha omzimba oyabe uhlatshwe noba ijekiseni lokuzivikela kusenjani. Uhulumende wazise ukuba usaza kuqala uhlelo lokuba izisebenzi zakhe zihlatshwe ijekiseni leCOVID-19 elesithathu ele booster njengendlela yokuvikela uzulu kumkhakha omusha lo. Ngasikhathi sinye ukhuthaza abantu abangakahlatshwa ukuba benze njalo ngokuphangisa ngoba lokho kuyinto emele yenziwe ngumuntu wonke. Ngimele Studio 7 iHarare, uMlondolozi Ndlovu.
Bebandla lezani PF kokulawayo babikwa sebehluthune njalo indawo zokuthengisela izithelo lemibhida behlawulisa abafuna ukuthengisela kuzo amadola amabili emelika. Lindawo esesitaladeni u-5 Street phakathi kukaHerbert Chitepo Street lomgwaqo u-4th Street eyaziwa ngokuthi i-World Bank ngenxa yokwanda kwabosiphatheleni ibikwa ibixokozela kuyona le iviki abalandeli bezanu PF bethwalise nzima uzulu bembamba ngamandla ukuthenga amakhadi ebandla lezanu PF. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zebandla lezanu PF yehlule kodwa senelise ukuxoxa lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Le ayisiyonto esimangalisayo lapha kobulawayo, into vele yaqaliswa ngufana lo owabhubhayo othiwa nguMagura owayelilunga lezanu PF. Nguye owayehamba tshela ama-vendors ukuthi awumelahambe ethole indawo zokuthengisela nxa bengela makhadi ezanu PF. Sesikubona kathesi bethatha izindawo e-town belwisa amapholisi e-city council. Sitshibani ukuthi i-council ayiselawo mandla, ayiselamandla okunikeza indawo zokuthengisa lapha kobulawayo. Njalo nxa sikhangele uzabona ukuthi kubuya abantu abavela ngaphandle kwedolobha. Sithi indawo zokuthengisela sezincedisa laba abavela ngaphandle kwedolobha. Sibona ukuthi devolution yangkhona kayisebenzi njengoba phela bona laba abaphethe izintambo behluleka ukuphathisa uzulu. Kuthi abantu nxa behluleka ukuthengisa lapha kobulawayo bazathengisela ngaphi? Izindawo ezizokuthengisa lapha zilokhu zithathwa abantu abavela kwezinye izindawo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze kulungisiswe lolu daba njengoba sisizwa kuthiwa umanisipala uke wahlala phansi labantu laba bakhulumisana?
Impilo yangkhona isimunyu, impilo yangkhona ayisemnandi. Impilo yangkhona ileyana ukuthi sesiphila impilo sikhokhelwa amachapa. Into ebekumele iyenzakale ukuthi kona laba abalamandla okunikeza indawo zokuthengisela babe ngabantu abangakhethi abantu namabandla. Into esenzakala kathesi sesibona thina ukuthi abantu asebelamathuba abantu abavela phandle kwebulawayo, abantu abangekho resident lapha kobulawayo. Sisho ukuthi devolution yangkhona ayisebenzi, i-devolution yangkhona ayinanzwa yilaba abaphethe izintambo lapha kobulawayo. Besikhuthaza abaphethe intambo ukuthi besebenzise i-constitution nabe besiza abantu ngoba kwakathesi sesinanzelela ukuthi abantu abathengisa lapha nabo ezanu PF kodwa and sokukhanya ukuthi kulobandlululo lapha kobulawayo.
Umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance kobulawayo. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kahulumende kunye labahola impentsheni bayathokoza ngokwenelisa ukuthola imali yebonus ingamadola elemelika lamuhla loba nje bekulodubo ekuthatheni lezimali kwamanye amabhanga. Abalwela amalungelo ezisebenzi bathi kumele kwenziwe imizamo yokuthi iholo lonke libe ngamadola emelika hathi ibonus nje kuphela. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma lentatheli izindaba umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions eyayisazakala ngokuthi Apex Council uNkosikazi Cecilia Alexandra uthe bayathokoza ngesinqumo sikahulumende esekuba bathole amabhonasi ngedola lemelika. Uthe lokhu kuzancedisa ukuba badlale ikhisimusi enhle njengozulu wonke ngoba intengo yempahla ezitsholo isifuna ukuba abantu bathenge ngedola lemelika.
Government workers have expressed appreciation and gratitude to His Excellency Comrade Dr. E. D. Mnangagwa in government for paying the 2021 bonuses in foreign currency.
Uthe njalo bayathaba ngesinqumo esithethwe nguhulumende sokuba benelise ukwala bethenga izimoto bengabhadali umthelo weduty. Ugcizelele esithi isinqumo esithethwe nguhulumende esokuthi alethe amabhasi amaningi awezubco siza kwenza bengahlupheki ukuhamba emsebenzini. Kodwa abenhlanganiso ezimele ababalisi bathi imali le kayeneli besithi bazaqhubeka bekhankasela iholo ngedola lemelika. Umnumzana Robson Chere ngunobhala wenhlanganiso elela ilungelo lamatitshala afundisa emaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS yesizwe umbono wakhe.
The paltry amounts which are being deposited by the government towards bonuses of teachers in accounts are reflecting some banks have not yet reflected, but some banks have reflected.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Pride Mkhono uthi imali le incane kakhulu kungakho uhulumende kumele azinike amakhwapha.
Ubhadalwa amatitsha iholo yabo yebhonasi ngama-USD alisonto amatitsha la kumele aluthakazelele ngoba vele batshontshelwa imali zabo ku-October 2018 lapho igovernment yathi yona isikhipha ama-USD sifaka ama-bond notes ukuthi ebhadale amatitsha. Amatitsha kumele ehola umuntu imiholo engafika kubo 540 kulabo abaleholo phansi. Ngakho ukuthi bethathwe lezo mali benikwe ama-$140 lama-$240 esiwabonayo lawa hhayi kutshontshelwa lokho. Bekumele ibonus yabo ibuye ifika kubo 540 kutsho ukuthi umuntu yakhe kukhisimusi elabo 1000 something $. Yike besukhangelele lokho.
Izisebenzi zikahulumende sezile minyaka eminingi zikhala ngokuba iholo lazo libhadalwe ngedola lemelika ngenxa yokuqanza kwentengo ezitolo ngemali yakuleli. Ezinye inhlanganiso zababalisi ezifana PTUZZT ukuphiwa kwemali leyi kuyindlela kahulumende yokudinga usekelo ngomnyaka ka-2023. Umholi weZimbabwe Teachers Union Zimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi kumele izisebenzi zithakazelele ukuphiwa amabonus. Ngimele Studio 7 iseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Kwezemaphandleni zithithibele izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni kulandela uqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus obikwa umemetheka ngamandla elizweni. Iningi lilokwesaba ukuthi izihlobo ezisebenzela emazweni abalisa ele-South Africa kanye leBotswana zilakho ukumemethekisa ngamandla leli gciwane lapho zisiza kukhefu lekhisimusi. Iningi lingena liphume elizweni okungekho emthethweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
izakamizi esikwakwelazo zithi sezidlele evalweni kulandela umbiko okhitshwe kuleviki ngumphathi ntambo obona ngezempilakahle njalo ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga oveze ukuthi umkhakha omutsha omemetheka ngesigubu owe-omicron uzukhona kuleli uzulu esikhokelayo uveze ukukhathazeka ngalo mbiko esithi lo mkhakha ulakho ukumemetheka ngamandla ngalesi sikhathi kulanda ikhefu lekhisimusi lapho abantu abazavakatshelana khona unkosikazi Matilda Dubo isakhamusi evokola e-Insiza South ududidekile engqondweni ngalo mkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus
Kesingekhefu lona lisiyezabayeza abantu abethu from South Africa and Botswana lapho osuzwakalela khona asikunanzeleleni bakithi ukuthi loba usiya ngaphi ube le mask yakho lokhana kokuthi sichawulane ngibone ngani sokwadlula phaya lapha akusamnandi ngoba nxa ungasabona abantu abakho ngekhefu lona leli kuba buhlungu okunye okumangalisayo
amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane eGwanda
hayi abantu sebekhathazekile kakhulu ngeCovid le esibuya le ngoba nxa ilockdown siqala sokuthi kudivele abantu abaningi sebahlala endlini hayi kuloku sikhathaza okunzima kakhulu ebantwini bahlupheke kakhulu ngayo iCovid le ebuya le njalo isiphambanisa kakhulu njengento emsebenzini yabantu yonke into engabenziwa ngumuntu ma ngoba sizasiqalela olunye udubo funa iqhubeke lezikolo ezingevalo zingasavuka futhi abantwana bakhuthi ufunda nyango nokuyowenzakala
umnumzana Promise Chabangu usobhuku esteze eKwanda North uthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngamandla ngoba iningi lingasalandeli iziqondiso zokuzivikela
abantu bafuneka ukuthi ngaye bafundiswa abalandelelwe abantu abalandeli izinqumo zakhona ikakhulu ukufaka amamaski vele kabafaka uyafica ukuthi uyafika endaweni enjengemavinkilini imabhawa fica abantu bengagqokanga izinto zonke zonezi ubana lo umkhuhlane uzamemetheka ubulale isitshaba sonke ikakhulu ezikolo ngobana abantwana besikolo yibo abazamemethekisa umkhuhlane lo bazasuka lawo khona babuye bazewuthela emagumeni kithi emakhaya la
ukhansela kawa-13 egaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi bakhathazekile ngalaba abangaphandle kwelizwe abazabuya kukhefu
bazabuya bekuthwele bangababili bathathu abakuthwele kumbo yedwa njengoba kuthi umkhakha wakhona uvele umemetheka ngokuphangisa sizwa sethuka siyilokuthi kuzakwenzakalani siyakhuthaza kakhulu abangahlatshwanga lakho lokhu ukuthi yona limthetho esayiniwayo siyisebenzise sibili eqinisweni sibili sethukile sesithithibele bese singathi sishawa ngumoya sizwa silo kwesaba unyumalisa kathi bese sithaba ukuthi abantu abethu besiza zabamukela kathi ezinako-ke
abezempilakahle baqhube umkhankaso kuvike edlulileyo edolobheni leGwanda lapho bakhuthaze uzulu ukuthi engekethisi alandele iziqondiso zokuvikela umkhuhlane we-COVID nangunkosikazi siqalisile amasuku
sikhangele umkhuhlane we-COVID-19 sikhumbuzana nje ukuthi khona uvikelwa njani lokuthi sikhuthaze abanye bayihlaba i-vaccination sikhangelele lakhathi sokuthi uhulumende sevulile wathi 16 to 17 years bahambe futhi labo bayihlaba ukuthi bayabuye bahlatshwe ezibhedlela
bedlula amakhulu 219 asebebanjwe igciwane le-coronavirus esigabeni seMatabeleland South selokhu kuqalela iviki ngimele umsakazi kwe-Studio 7 ngisemajawondweni eGwanda ngu-Albert Ncube
kwamanje ngengidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalambulela kweziphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga lamhlanje sixoxa lo nkosikazi Florence Ndlovu yena othi wadlwengulwa umngane kayise esakhula asizweni esichazisela okuningi ngalolu daba
Okay mina ngakhulela kogogo ngaye ndlwa ngogogo wami then ngase ngiyasebenza kobulawayo sonle 18 years I came back he saying ile ijaha lami lalifuna ukungithatha kasifuna ukuchada umchato engcwele church alizange limbambe alizange lenze lutho ngangilokhe ngivije lokhe nginto ngegcwele ngahamba ke ngabika kugogo ugogo wathi hayi hamba ke ekhwekhwe uyebika kunyoko loyihlo njengoba yikho lapha babekhona le department then ngase ngihamba ubaba ilomgani wake babethandana kakhulu lomgana manje unfortunately umgani wake waye chief officer womthetho ezomthetho lo ke wawusithi noma lisiyamangala babefika amapholisa khonapha bamsalute so there was nothing to do that akuzange kuncede lutho lokhu ngikhuluma ndlo mntwana umama osekhulile sibili uyowandiletha lapha e-America so nxa ngikhuluma ngamanxeba okurethwa akupheli kubuhlungu kuyahlukuluza nxa sikhuluma ngayo indaba yangikhona kuvuka kube kutsha kodwa ngento yakudala esile minyaka ama 47 years too long back kodwa ke lokhu ekubuhlungu into nje engiyiyo lapha ye ukuthi ngilwela abantwana abangamankazana ukuthi abazali lingaveli lithembe kumbe ngumalume kumbe ngubani isihlobo whatever umntwana obaba omdala angakubambela umntwana irape you never know akula sihlobo nxa sokufika erapini nxa umuntu evele ehlezwi lelo dlozi lokurape uyarape isihlobo sakhe so be away
lo owadala leli cala wasiwa yini emthethweni
yaba ekhona kayizange ngiphathwe kuhle so kwaba lobuhlungu obuthile okweminyaka umntanami wade sele 7 years waphinda wamtshontsha uhamba wayahlala laye khona ngale wamthatha i-certificate lomkakhe yena for 18 years ngingelaye ngaze ngahlangana laye seyintombi esekhulile esele 25 years ya kodwa-ke ngaleso sikhathi sisonke nguyangilethayo lapha e-America ayizange ithoniswe kuhle siyileyo ndaba lokhu enilamanxeba enhliziyweni kodwa yena sabhubha-ke lowo baba kungasenani siyathethelela njengoba sikhuleka sibathethelele abasonayo la abomthetho bayona bazivikele ngoba bona beyiba balomthetho ezandleni zabo hayi kayithethwanga kuhle into engayala nje ebantwini ukuthi singatrust abantu noma zizihlobo singabatrust abantu abethu abangamankazana hayi omama siphila impilo enzima phakathi kodlakela lungaqedwa ngokukhuluma ngoba ngesikhathi sethu thina kwakuthiwa into ezinjalo kaziphunga ukhulunywa khulunywa kuchayelwe phansi abantu abadala bakhulumisana kodwa-ke bazange bazwanani kwaze kwaba sekufeni umama wahle wadevelopha i-high blood pressure wafa ngodlakela lolu olwalwenzakele kimi ngoba ngangimele ngiyetshata kodwa-ke ngasatshatanga lo mnyeni wami wafa nge-dispression yena lo jahu wayefanele atshate lami sengikhithiwe untombi indoda engazange imthathe lami kwanzisa ubuhlungu ngoba wayevele elomkakhe
ungathini ngokwenzakalayo kathesi ngodlakela kwabesifazana lakumantombazane njalo lungaqedwa njani lolu hlungu
kumele siphakamise amazwi ethu sikhulume silwela abantwana abangamantombazana abanye bayathathwa ngabantu besilisa babajoyinise ama-drugs babathengise ebantwini bebenza ama-strippers bedinga imali bona babhadalwe ngabantu laba babahlukuluzayo kubuhlungu kakhulu this has to stop gender best violent has to stop
leyo-ke kuyingxoxolo nkosikazi Florence Ndlovu esixoxelaye ekhonapha emelika asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazane ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba sixoxa lomnumzana Bangi Malaba oyingcwethi i-analytical chemist osethole umuthi wokwelapha i-COVID-19.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Butikande. Ngiyabonga ukungamukela ithi ngithathele lithuba ngibingelele abalaleli bomsakazo we-Studio 7.
Ngokuzwa kwakho uhlobo lwe-coronavirus lolu olutsha okuthiwa i-Omicron lolu ubona kuluhlobo olungaba lolaka yini njengalokho okukhulunywayo ngoba sizwa kuthiwa asabeke batholakala bele gciwane lele emzimbeni bengatshengiseli ngabatsheli ukuthi bayagula kungakuhamba njani ngokubona kwakho
ungananzelela nzathanda ukubana ngiphendule umbuzo wakho ngokuqathanisa ama variants amathathu iOriginal strain eWuhan iAlpha ngibe sengiqathanisa leDelta iIndian strain ngibe sengiqathanisa neOmicron ungananzelela iAlpha ama symptoms eAlpha ayahla kuchaya masinyane kuhle kujengisela ubana kule infection iDelta yathi sibuyise mutatedile isi I think it had 16 or so mutations iDelta ibingeni thulelezwi ungananzelela ama false positives aweDelta abe manengi ngoba yona vele ibithi ingakungena ungakezwa any symptom izithulelezwi ingene all the way emapachini nxa isemapachini yikho lapho eqalisa khona ukubona khona ngale ibambelela kuma cells ibingabambeleli kakhulu ku-upper respiratory system ibibambelela kakhulu ku-lower so ibidlula nje nicely ihambe phansi ifike ibambelele kuma cells akho awamaphaphu ubuthi nxa usuqala ukubona izitshengiselo kumbe ama-symptoms iyabe sibolisile phakathi ngale uqalelwe ngokuphelelwa ngamandla ngoba akusela gaseous exchange kumaphaphu akho legazi elidlulayo lisiye engqondweni lisiye ezinyaweni lisiya yonke indawo so i-omicron le abakhuluma ngayo nxa kuthiwa kayila ama-symptoms asevie mina akuba ngiyethuza konkhwana ngoba kutshengisela ukuthi yona isilobumenemene obedlule be-delta ukuthi iyangena kuyithulelezwi yangani vele kayikho kodwa ngale sona ngesikhathi unanzelela ubana uhlaselwe isikhathi esiyukuthi xabe sokonakele kakhulu kwedlule kwe-delta okwedlule okwakusenzakala nge-alpha yabona so i-omicron nxa kuthiwa ama-symptoms ayo azitshengisele kangako mina akuba ngiyethuza mina akundiduzi ngizwile abanye bekhuluma besitibona hhayi kuyaduduza ngoba ama-symptoms akabi severe ama-symptoms nxa engekho severe kutsho ukuthi i-immunity yakho i-response yayo is very slow and nxa i-immunity yakho i-response yakho i-very slow kutsho ukuthi wena usenkingeni enkulu ngiyethemba ngizamile ukuyichasisa indaba yakhona but Chris
sizwa kuthiwa umuthi owenzayo wena uyaphathisa kakhulu abantu ababe belegciwane leli le-coronavirus kumbe umkhuhlane we-COVID-19 ungasitshela ngamafitshane ngomuthi wakho lo
yes uyaphathisa umuthi ngenxa yokuthi mina umbono wami wokuhlasela i-infection kumbe i-virus mina vele angihlaseli yona i-virus ngokwayo mina my idea ukuthi sihlasela yona i-spike protein yabona so i-spike protein yiyo izandla lezana ezibambelela kuseli yakho ukuze ube infected so ungaziquma zenzana izandla i-spike protein senzana njengoba ngangichasisa lapha ukuthi you denature it ukuthiwa i-denaturing denature by oxidizing that and i-oxidation yangkhona ayisiyo lesi ijwayeleyo esiyaziyo eyoku-add oxygen kube sokushisa kuthini ngoba thina kumele iseli yomuntu inga-affectwa i-intervention yet so umuthi ukhangelana le amino acids ayenza i-spike protein so mina angilandaba ukuthi kubuye yiphi variant ngoba i-infection yamaphaphu ivela ku-spike protein so i-spike protein navele isendlisana laso i-spike protein senziwa ngama-amino acids mina mathatha ama-amino acids engiwahlaselayo kuthiwa i-cysteine i-tryptophan le-tyrosine zona lezi zoyi-3 ungaziquma vele i-spike protein ayiselazandla so ayisabambelele so umuthi ukhangelana lalezo ziyi-3
okokugcina ungavalelisa abalaleli
siyabonga abalaleli be-studio 7 ukulalela uhlelo lolu sibongela umsakazi ukubana usinike ithuba lokubana sichasisele abantu bakithi ngomkhuhlane lo ngizathanda ukubana ngikhuthaze ukubana asinanzeleleni bakithi singabanjwa ngomkhuhlane lo asisanitizeni asifakeni ama-masks ethu singasondelelani siyazi ukuthi imigoqo nxa isisusiwe kanje abantu thola beqhamelene khonokho kwenza ukubana umkhuhlane uthelelwane masinyane siyabonga inkosi libusise balaleli
lo ke ngumnumzana Bangi Malaba ingcwethi kwezokuhlambulula kwamanzi i-analytical chemist ebesixoxela ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngevikezayo singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela uhulumende uthi ilizwe seliphakathi kwezinga lokuhlaselwa njalo ligciwane le-coronavirus i-fourth wave abalandeli bebandla le-ZANU-PF kobulawayo babikwa sebehluthune njalo indawo zokuthengisela izithelo lemibhida silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande
Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.